Asikahlangani labafundisayo abavela ku Ministry ye Health. Asikahlangani labo abahamba befundisa abantu ngokuqhakatheka kanye lokuthi ivaccine yona leyi kayisiyo ngozi empilweni zabantu. Besingakahlangani labo ngiyakholwa ukuthi uhlelo lolakade ngikhuluma ngalo ukuthi balabe besithi bakhangalela ukuba lohlelo. Ngiyakholwa ukuthi khona luzahlanganisa khona lokho mhlawumbe ukuthi beqale besiyahlaba laba abahlabayo kodwa betshela abanye njalo ukuthi khona injection le eqhakathekeleni okwakhathesi hayi abantu nje basazibonela ngaphakathina kwe-social media lokuzicabangela lalokho abakuzwa ngabanye mhlawumbe abasemadolobheni umba abantu ababo lezihlobo ezikwamanye amazwe kodwa okuvela kuhulumende hathi akukatholakali asikabilakho lapha emakhaya.
Abezempilakahle sizwa kuthiwa abasukumeli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yakwele China le ngoba abanengi bathi kabayithembi. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kuzulu nxa sesifikile isikhathi sakhe sokuthi ahlatshwe?
Kuza kuba nzima komo ukuthi khona nxa kuyukuthi lawa ama-vaccine esetholakele ukuthi khona umphakathi wonke uwathole ukuthi abantu besukumile phezulu bekhona ngenxa yalokhu akuvele kukhona enqondweni zabo nxa kukhulunywa ngezinto ze-China besokusika khonapho besokusiba lokuthi njalo abantu bona vele sebezwile ukuthi labe libabonayo abakhokheli abangani bayahlatshwa ungani bahlatshwa ama-injection amanzi nginjenje banengi enhlangana labo abafika bethi hayi sisakuthanda ungayi ukuthi khona uyehlatshwa injection yona leyana. So laba abantu okwakhathesi ngingatsho nje ngithi abantu injection le abayithembi. Ngangikwazi ukuthi kuzakwenziwani ukuze abantu ke beyithembe le injection ukuze labo besukumele phezulu behambe beyekwenza. Ngokubona kwami njengoba uchilo even la kuma health workers kwakhona kuyakhanya ukuthi abanengi sebebanjwa ngamandla ukuthi khona wonke umuntu uyahlatshwa ungani kakusela kukhetha kodwa ngabe kuthiwa khona bayaphiwa ukukhetha. Ngiyakholwa noma lebona abaphakathi kuma frontline health workers akhona lamanye ama frontline workers ngiyakholwa ukuthi khona iresistance enkulu kade yatholakala kutsho ukuthi ke kunengi okufuza ukuthi kukhutshwe sobala not only nge injection le nge vaccination yona le but jikelele nje ngokuthi lo mkhuhlane yikuyini kule mbuzo emnengi esebantwini embona ngani njengobukhokheli njengohulumende bebengakasebenzi kakhulu ukuthi abantu bebafundise not only kubafundisa kodwa njalo lokuthi abantu bebephe ithemba lokuthemba ukuthi hayi injection leyi injection sibili engasebenza la kwamanye amazwe.